Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Sakazweni we Studio 7 ngolwesithathu ekuseni mhlaka 27 kuLwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, elemelika lithi ukubhidlika komnotho weZimbabwe kubangela ukuhlupheka kakhulu ebantwini kulelo lizwe, ngakho kufanele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa asebenze ndawonye labantu athi ukulwisana labo ekulungiseni umnotho welizwe. Iningi lithi uhulumende kumele alungisise ngokutshetsha udaba lokukhalala umsebenzi kwabodokotela ngoba umumo usumubi kakhulu ezibhedlela.
Uyengagula basibabona nje befly amaframe machina besiya kwelatshwa kwabe China naseSouth Africa ngoba bona imali balayo njalo nje ngabayelatshwa kuleli lizwe laseZimbabwe. So yiproblem esikhangelane nathi thina abantwana baseZimbabwe.
Udaba lokususwa kwenduna umnumzana Felix Nhlanhla Amangwendiweni esihlalweni luqhubekela phambili njalo akukabi lesisombululo.
Yebo, uDankla Dusa Nindweni, isicino sikababa uNdweni uKhayisa uBaba uNjola uMadama uMthwana Besan uMfuti Yamahlathi, isizwe sakhe namuhle ngokuhamba kwakhe sinqulo umuzi kaMdlali abahloniphanga amasiko.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Elemelika lithi ukubhidlika komnotho weZimbabwe kubangela ukuhlupheka kakhulu ebantwini, ngakho kufanele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa asebenze ndawonye labantu athi ukulwisana labo. Lokho kuvezwe nguSenator James Rist, umgcini sihlalo wekomiti yedale leSenate yeMelika ebona ngeziphathelane lamanye amazwe eye-US Senate Foreign Relations Committee embikweni ewethule enkundleni yebulenjini eTwitter izolo ntambama. Ikomiti le ithi kufanele uMongameli Mnangagwa alwisane lenkohlakalo njalo asungule inhlelo zokuvuselela umnotho welizwe okuzaqeda ukuhlupheka kwezizalwane zeZimbabwe. Iningi lithi uhulumende kumele alungisise ngokutshetsha udaba lokukhalala umsebenzi kwabodokotela ngoba umumo usumubi kakhulu ezibhedlela. Isicelo lesi silandela ukukhalala umsebenzi kwabodokotela bezinga eliphezulu ama-senior doctors izolo bekhonona ngokuxotshwa kwabodokotela bezinga eliphansi ama-junior doctors abedlula amakhulu amane. Uhulumende uxotshe odokotela laba isithi bakhalale umsebenzi ngaphandle komthetho. Embikweni ewethule izolo, inhlanganiso yeZimbabwe Senior Hospital Doctors Association ithe uhulumende kumele abuyisele bonke odokotela laba emsebenzini njalo abengezelele iholo ukuze amalunga ayo abuyele emsebenzini. Okhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni uthi ukukhalala umsebenzi kwabodokotela bezinga eliphezulu lokho kuthiya umumo ezibhedlela usomubi kakhulu. Kungxoxo ayenze lo ntungameli Nkomo weStudio 7.
Umumo osezibhedlela kawumanga kakuhle nje ngoba singakhangela eminye imifanekiso ekade ilokhu isabhodabhoda kula esingayithi ngama-social media nje, ayibukeki kakuhle. Njalo ukuhamba ukuyazibonela wedwa nje kukutshengisa ukuthi izibhedlela zalapha eZimbabwe zonke ngokwanda kwazo azisasebenzi njalo akusela ncedo olutholakalwayo nguZulu. Lokhu nje yinto ebuhlungu kakhulu ngoba thina abaningi balapha eZimbabwe siphila ngokwelatshwa ngabodokotela laba, njalo siphila ngokwelatshwa ezibhedlela lezi. Kodwa siyazi ukuthi uhulumende yena uzimisele ukuthi angathathi lutho, angathathi any step ukuthi alungise nenkinga ngoba yena oyengagula basibabona nje befly amaframe machina besiya kwelatshwa kwabe China naseSouth Africa ngoba bona imali balayo njalo nje ngabayelatshwa kuleli lizwe laseZimbabwe. So ukuthi iproblem esikhangelane lathi thina abantwana baseZimbabwe ngoba lapha kukhaya vele sokubulawa umuntu wonke ogulayo nje esingayithi ngawe silungi yi-silent genocide yinto esiyenzakalayo lapha ngokusweleka kukahulumende ukuthi alungise lolu daba.
Lungalungisiswa njani lolu daba Nyoni? Uhulumende kumele aluphathe njani?
Ukulungisiswa kodaba lolu nje into elula kakhulu, into efunakala ukuthi uhulumende azithobise njalo azehlise, abuye ahlale phansi nezisebenzi zakhe baxoxisane ukuthi udaba lolu lungalungisiswa kanjani. Uhulumende njalo aprioritize izinto eziqakathekileyo ngoba imali ayidlalisayo ethengela abantu ama-chicken ini nama-chicken slice kanye nokuyenza ama-match anti-sanction nokuthenga izimota, imali ayidlalisayo leli esekela ukuthi aholise odokotela ukuthi bathole umholo osebenzayo. So uhulumende wethu ulaloyo esingawathi ngama misplaced priorities, ukuthi uqakathekisa into ezingelangqondo, asuke agike bese sithi kanamali yokuholisa odokotela kodwa imali yokudlalisa lo mali yokwenza into ezingelangqondo enayo njalo eyithola. So uhulumende into akumele azenze uyazazi sibili, but ukuthi yena akafuni ukuzenza ngoba ngazihluphi ngoZulu kalani nokunakezela ukuthi uZulu uphila kanjani, ngoba yena uhulumende owakhe yikutshontsha kanye lokuthatha izimali befaka esikhwameni zawo bebulala ilizwe ngokuthatha umnotho wonke besenza intando abayabo abayifunayo bengenani nokunakekela uZulu ukuthi uZulu uphatheka kanjani kumbe uZulu ugcinika kanjani.
Lo mnumzana Charles Nyoni olwela amalungelo oluntu ubexoxa ecingweni lo ntungamlinkomo we-Studio 7 eseHarare, asenelisanga ukukhuluma lesiphatha emandla zikahulumende ngalolu daba. Udaba lokususwa kwenduna uFelix Nhlahla yamaNgwendiweni esihlalweni luqhubekela phambili njalo akukabi lesisombululo. Induna zathatha isinqumo sokuthi umnumzana Ndiweni amiswe umsebenzi ngoba engasezibulo lakoNdiweni. Ngempelasonto enye indodana kaNdiweni, umnumzana Douglas, utshele iphephandaba le-The Sunday News ukuthi umnumzana Nhlahla yamaNgwendiweni ungenisa ezombusazwe kudaba lolu yena engayisilo izibulo. Ngesizwe amazwi kamnumzana Douglas Ndiweni ekhuluma lentatheli izindaba zephephandaba le-The Sunday News.
Mina ngihlale nomdala njengesicini, ngiyibe uDouglas Dumisani Ndiweni, isicino sikababa uNdiweni uKhayisa uba uNjola uMadala uThwala Bisa uMputi yamahlathi. Isizwe sakhe namuhle ngokuhamba kwakhe sinqunu abantu abathile umuzi kaMdlala abahloniphanga amasiko. Amasiko akhona, akusikho ukuthi amasiko awasekho, amasiko akhona. Abanye bayathatha indlela ukuthi nje baphume emgwaqweni bangene kusini kodwa indlela ikhona beyazi indlela iyathiwa ngokoko lakhathi esilathi singedlula siyathiyela ingane zethu indlela, indlela yobukhosi, indlela yangakithi kuluhlazi njengoba sikhuluma kunje ukuthi umnewethu uNhlanhla uFelix simazi enjalo sakhula sonke, awula nto engaziyo ngayo umnewethu. Kodwa saba nokumcebisa nokukhothama kwaMdala ukuthi into ngale wena osuyilalamela ayisiyo yakho isinto sakithi, into ngale ilomnikazi. Izibulo kababa likhona, uyaphila uJoram Tambo Ndiweni.
Lawo ngamazwi kamnumzana Douglas Dumisani Ndiweni. Silokhu sikudaba lunye, uChris Gande weStudio 7 uxoxele isikhulumeli semuli yakoNdiweni umnumzana Wilson Bancinyane Ndiweni, yena othi UDouglas wake waba ngukansela webandla lezanu PF angabe esetshenziswa libandla elibusayo ukususa umfo wabo unhlanhla esihlalweni. Umnumzana Ndiweni uthi uJoram okuthiwa kufanele abe yinduna laye kayisilo izibulo.
Esiliqiniso leso ukuthi okuyizinto hayi ngibani imali lengezikhanyelayo ohlanyiswa njani ngoba uzimbunga lezayo. But the problem is that the people who are not able to do it. Onguyo ingqabuto nxa akhuluma ngokuthi sifuna ingqabuto nguye loja umashabezi uJoram kaseFestival. So lumfana okhulumayo ngiyazikhulumela akufunayo ngiyayazi unina wabukhona sibuye kumhlansa ngisibenina kwenze bosa abantwana mzala umasuku. So lumfana oinomuzi asitele kumbe katshela uhlanga ukuthi imboni yakhona akhuluma ngayo.
Manje nxa sikhangela lona lolu daba lumi ngapho kwakathesi, induna yona yamiswa yini kumbe lokhu isenza umsebenzi wayo?
Hayi, there's not even a single document in the way. But I think umuntu nxa esuspendwa kumele esaye hearing atshele ukuthi lecala leli naleli naleli. Pho mina ngizicala ukuthi umuntu basho sesibheni kuthiwe licala ukuthi esuspendi sasenza ngubani. Bona laba abakhulumayo bangubani kati kwendiweni babuye basiela thina emagumeni akwabo sizokhulume ngokubeka ubuduni kwabo azikazisike khona. Induna ibeka ngahamba ibeka dikunga singasesilde kumhlansha and kasirivesi.
Kodwa yena uJoram le alikhulume laye yini njalo uthini ngadaba lo?
Asikaze sikhulume laye ngayekhuluma lapho nalapho lasiyasimangalisa ukuthi ayengafuni ukukhuluma nje femilini embazini senginake atshiye thina kwaba abancane eceleni ngayo unina omzalayo bazakhuluma. UJoram is almost 46-47 years engekho kuyena abakhuluma ngakhona.
Lo mnumzana Wilson Bancinyane Ndiweni isikhulumeli somdeni wakuNdiweni ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Ngesikhangele ezi indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Umongameli Mnangagwa ukhangelelwe ukukhulumisana labatsha enkundleni yeRimuka Stadium eKadoma lamuhla, njalo kukhangelelwe ukuthi bazafika inkulungwane ezingamashumi amabili lenhlanu 25,000 abazamlalela. Umhlangano lo ukhangelelwe ukuphatha ukukhuphuka kwentengo yampahla amahlayana kanye lokugcizelela ukuthi umongameli Mnangagwa nguye ozancintisa kukhetho luka-2023 emele ibandla leZANU-PF. Okwamanje esilalele amazwi abalaleli be Studio 7 abasithumela wona nge WhatsApp.
Khona manje nxa kuza strike lama senior doctors sokunzima kusekho kuhle. Nxa kungavuka kugule umntaka president bamthwala bamhambisa South Africa, bamthwala bamhambisa ngaphandle kwamazwe. What about laba abantu abakhona abasezibhedlela khathesi abagulayo? Akula muntu obanakayo. Nxa odokotela bestrikile ngabi le ndaba ukuthi hayi wothi nizame lapha bahambe baye lapha abantu. Umuntu ozikhangelela yena le mvili yakhe ukuthi as long as yena edlile, as long as yena ethole yonke into. Bona khona ngale ngaphezulu bayadla bayasutha bayizinothi, kodwa abantu phansi la bahawula, abantu bahlupheka, abantu bayafa nsuku zonke, abantu balambila kula kudla. Lilizwe bani lona lele linjalo?
Hayi, lubaba akasuki, akasuki shem ngama 50-50 la atholakalayo kwenza ukuthi abanye omama bacinise bangasazehlisi ngaphansi kwamadoda. Kodwa ke siyabongela nje amazwi omama labo njengabantu bedaliwe uNkulunkulu bafanele ukuphathwa kuhle, ukuze kutsho nje iBhayibheli ukuthi omama bazehlisa phansi kwamadoda awo, lawa amadoda abathande omkabo labo. Mina ngikhuluma ngobaba oNdlovu Selupane esigabeni semalungu kwathi 17 ngaphansi kukakhanseli uSdudu Zulu.
Nangusibani sibuswa ngabantu abangani kabafundanga ngabathi baleli lizwe, but ukusiphatha kwabo bayakwazi ukuthi ungene embusweni kabazange bevotelwe umuntu, yikho besithwalisa nzima kanje. Yonke into iyakhwela, ifuel, ukudla, angikwazi ukuthi ngabantu abanjani. Ngiyabonga.
Amalungelo abomama kungaba ngcono sizitshayele thina abafazi bethu abanikazi kulokuthi bewetshaywa ngabantu bomthetho abayibouthwana bakhuluma ngokuthi bagcinwa abafazi, bona bafuna ukutshaya babanye abafazi. Kube thina abafazi bethu sihlezi laba sibatshaye, siyakhuzana, ngabe siyabahlupha, ngabe bayasuka behambe bekibo ngoba babotshelwa ngemzini yakibo lapho abayendele khona. Abafazi abaningi abangekho ekumendweni ngenxa yokuthi angabona kunzima uyasuka ehambe. Ngiyabonga uMakhethi.
Uyesalibonani, akufanelanga ukuthi sithi siphakathi kwencindezelo kahulumende kanje bese sikhanya lathi sezikhuphula izitshenge just because uhulumende osiphethe yasemthandi. Leyo kuyi-division embi kakhulu ngoba babulala uZulu. Sabacela osomabhizinisi le government siyicela kakhulu ukuthi ibe le price control kuwonke osomabhizinisi okhona elizweni. Okhulumayo yibina uPrince waKwaNdlovu lapha ngasese South Africa manje.
Kumalungelo abomama labo mama lingiyalandeli kakhulu khona ukhwela ukutshelwa. Okunye lisuka lani kuthi mizini ngokuthi ungatshelwa lokhu namuhla suvuka usithi umthetho uthe suqalisa ukurodela umngakho. Kufuze ubekwazi ukuthi loba kuthiwa loba kuthiwani ungaphansi kwakhe angakube 50-50 lo mkakho. Even abantwana babizwa ngobaba wabantwana. Kuyenzakala uthi usuzwe umthetho nalowo usudelela okokuthi usayangaphi, awusungenze lutho umthetho ukhona. Ngokwana kuyahlukuluza kubaba, obaba bakufanisa ukwenza njabo mamunye zakhijima emapholiseni ugcine sesilwa ngemapholisa akusebenzi futhi ukuriporta kukababa. Uzokuthiwa nobaba abanye basemajeli sikhuluma so kwathiwa nabarephile barephile. Umuntu okhonjiweyo okhonjiwa sibili edingwe waza wahlukuluzwa ngumuntu inkazana emdinga ize ethi kanti ngenzeni, selandelele kakhulu ekugcineneyo botshwa nalona umuntu. Yabona uthi obaba ba-abhuza kakhulu kulabo baba kathi sabasemajeli ukuthi iqiniso ngeqiniso uthole ukuthi ubaba lokalaqala otherwise wabhadala kungabana abathengisa imizimba. Ekugcineni egcine zetshintshile ethi hhayi irejiwe izinto kufuze zibe balance. Ningakhangela omama kuthi ubaba sungathi asubani, kodwa ekugcineni uzasukuthwana umama uyahlukuluza kodwa ubaba esebenza nzima esebenzela umama. Ungambona esebenza yena ubaba engasebenzi, imali izaba lenkulumo enye ngaya ngibo kamfazi. Kufuze bebekwazi ukuthi bangaphansi kwabo baba babo abantu ababathatha ngakibo. Imithetho abayitshelwa ngibo ukuthi hlonipha umkakho ungaphansi kwakhe. Ngifuna ukulingisela amakhiwa ukuthi mina singabantu abamnyama siyazibulala thina ngokuthi landela imithetho esingazalwanga layo. Ungayithethiswa indoda yakho usungavuka usiyatshela abantu ukuthi yena muntu nje awusebenzi lokhwana uzahlala uthwele ingubo uhamba. Kula ndoda ehlala lomfazi ophikisana naye nama ngimfuni sibi angaba ngcono ehambe kibo. Angayala ikurabi yagcina sesisilwa khona. Funa umfazi ondlalelayo ungaphansi kwami ngoba yimi endlobola, yimi engimdingela ukudla, imihlala labantu abami uright uyazalela. Ngiyamhlonipha but kufuze engilalele engadonsi ukudlayo ungangani elandela lokho okwamahulumende phezulu. Le phezulu ba-right ngoba abafazi
zakho nesuhamba kwamanyamazwe isiyaya izimithini owamufaze reserve ngathi esuke kwenye indawo enjiye uyabe siyami uhlala ekhaya kuphela akala degree ayihambisayo ukuthi uyalingana lami siyami angazwe inhlanganweni ezokhona kunkulumo ezikhulunywayo uyabuya lazo ezithiye phandle kwekhaya. Ngiyabonga makhe.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani le enelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Sithanda njalo ukuxolisa kulabo abande ukusilandela kukhasi lethu leFacebook ukuthi lamhla hayi asi-live streami kodwa sizaqhubeka ke ngoku-live stream kusukela kusasa. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, uphenyo olusanda ukuqhutshwa ngumanyano we-United Nations luveza ukuthi inani labantu abathelelana igcikwane le-HIV selehlile kanye lelababulawa yilo mkhuhlane. Ukujwayela ukuthelelwana okutsha okwama-new infections liyakhuphuka kwamanye amaqembu abantu, kukanti inhlelo zokulwisana lalo mkhuhlane seziziningi. Inkulungwane lenkulungwane zezizalwane zePalestine zifolile izolo eWest Bank zisola uhlelo lweMelika oluphathelane lamaJuda. Bachise amathaya kanye lesithombe sikamongameli Donald Trump weMelika ebesigqokiswe iflegi ye-Israel. Kodwa amapholisa abathele ngentuthu ehitshayo abafolayo kwathi ama-rockets amabili adabuka e-Israel adubuka e-Israel esuka eGaza. Namhla kweziphathelanele leMelika siqhubekela phambili ngengxoxo yethu loNkosazana Sibusisiwe Dube osedolobheni leMinnesota khonapha eMelika okuhlelo lwe-International Humphrey Fellowship emele iZimbabwe. UNkosazana Dube ongumqondisi wenhlanganiso ye-National Youth Development Trust usichasisela okuningi ngempilo yakhe.
Hayi hayi, kukhona kuhle eMelika, hayi kuhle kakhulu, ilizwe elithuthukileyo. Mina engikuthakazelela kakhulu indlela zabo zokuthi uzulu akwanise ukuhamba lula, zithi i-transport system yabo kulula kakhulu ukuthi usuke lapho siya ngaphi ngemali encane phansi kakhulu, ngoba kulezitimela zakhona ezigadwa wonke umuntu, noma umuntu ovela osebenza ngaphi nongasebenziyo uyenelisa ukuthi esebenzise i-public transport. Abayithi i-public transport indlela zokuhamba nje usiya usuka kule indawo usiya kwenye indawo kulula sibili. Ngibona kukuhle, ngiyakuthakazelela. Enye into engithakazelelayo lapha ukuthi umuntu lo muntu uyavunyelwa i-opinion yakhe. Wena nxa ule mbono yakho uyavunyelwa ukuyimisa imbono yakho ungavinjelwanga ngumuntu. Izinto ezithengiswa lapho okunye futhi ngasho ukuthi kuyathengeka, intengo zakhona ziphansi, ikakhulu ekudleni kuphansi sibili kuyaphileka. Engani angikuthakazeleli ngokwe-medical system zabo, ingani ithe phezulu zempilakahle nje, ngani kuyaziza ukudlula kwamanye amazwe lapha mina emvela khona e-Africa. Kodwa okunye nje ayabukeka and yeah.
Manje sesikhuluma ngokudla, kuyatholakala yini okwejayeleyo ukuthi awukhanuki yini isitshwala kumbe indlela imbhida ephekwa ngayo ekhaya lokunye nje okuthiyetshiyeneyo?
Kukhona okufanayo lokwekhaya ngoba kulama-Somali, kulama-East African lapha e-state leyo kuthiwa yi-Minnesota. Kukhanya ngama-early 90s kusekule mpi e-Somalia, abaningi bafikela lapha, babaletha lapha, belethwa as asylum seekers balapha. So bakhona kulama Kenyans, kulama Eritreans, kulama Somali. So mina nxa ngithe ngikhanuka isithwala kumbe impuphu, kuthenga impuphu ngihamba kuma Somali shop ngiyethenga imbhida bale balokwabo bayithi kale, iyahambelana le chomoliya le kovu esiyidla ekhaya. So ukudla kwabo ayikumnandi okunye, okunye ngathi u overprocessed kuchiyana ikho kuchiyana kwakhona lo ekhaya kungani ku ukudla kwangkhona ku too much ku overprocessed akufana nokwethu thina eZimbabwe sidla ukudla okunatural okulokudla konke phakathi.
Kodwa endabeni zokuzilibazisa ke uyabathola yini abavela eZimbabwe kumbe kulula nje ukuxoxisana lomuntu ovela kwamanye amazwe lichitha isikhathi?
Ya lapha ngiyakuthakazelela kakhulu ngoba i-program le Hubert Humphrey Fellowship futhi ikhuthaza kakhulu ukuthi sixoxisane labanye abantu abavela kwamanye amazwe. So abeZimbabwe bakhona nyana balutshwane kodwa ku-state le sengabona ukuthi bakwamanye ama-state e-America. Lapha kulabantu abaningi abavela ezizweni ezijiyeneyo njengangatsho ukuthi balamasombali, kulama-Eritrean, kulama-Indian. Ku-program yethu le thina esibuye ngayo kulabantu abavela emazweni ajiyeneyo. And ngikuthola kulibazisa sibili ukukhuluma labanye abavela kwamanye amazwe. Ngiyakhanuka-ke kwesinye isikhathi ekhaya but ngiyabonga i-technology ukuthi sayenelise ukukhuluma labantu abasekhaya.
Lowo ngunkosazana Sibusiso Dube okuhlelo lwe-International Humphrey Fellowship njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-National Youth Development Trust eZimbabwe sixoxelayo eseMinnesota khonapha eMelika.
Namhlanje yakujumoya uthandaza Nkosi yami
ngiyacela
ngiyacela mani hambe kanye nawe Nkosi
kanye nawe
kanye
nawe
kanye nawe Nkosi
yami hambe
sithi kanye nawe singakehlukani ke sithangele ezinye zendaba ebezikhokhela elemelika lithi ukubhidlika kwemnotho weZimbabwe kubangela ukuhlupheka kakhulu ebantwini ngakho kufanele uhulumende kamongameli Mnangagwa asebenze ndawonye labantu hathi ukulwisana labo. Iningi lithi uhulumende kumele alungisise ngokuchecha udaba lokukhala lomsebenzi kwabodokotela ngoba umumo usumubi kakhulu ezibhedlela. Hayi ke siluqabala pha uhlelo lwethulwa namhlanje olivalelisayo. Musithandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC.